Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 21 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
ndiwe ani unotaura kuti amupindi muhofisi ndiwe ava hofisi yake manje umuntu ndikumupinda uchida usingana
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe lanxa uMongameli Mnangagwa esithi lokhu akusoze kwenzeke.
Umfanekiso siyibonileyo ukhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kwelabe-ZANU-PF.
Lusemlonyeni abanengi udaba lokuthi ngubani obela abantu abanengi emhlanganweni wakhe phakathi kukaMnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu leRobert Mugabe National Youth Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi uzalibusa kuphela ilizwe leZimbabwe uMongameli Emmerson Mnangagwa efuna engafuni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni wakhe wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olungenwe izinkulungwane zabantu e-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo kwakhe umhlangano awenzele e-Epworth, uMnangagwa uthe uChamisa kasoze afangena embusweni. Kodwa uChamisa utshele abasekeli bakhe izolo ukuthi uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukuthi isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume ukuqilibezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokhu athi kwenzakala ngo-2018. Wengeze wathi nxa sokudingeka ukuthi kutshengiselwe ezitaladeni alubana lokho kuthe kwenzeka, uza lukhokhela yena mathupha lolo hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele afotele ibandla lakhe le-CCC ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Nanka amazwi akhe.
Zimbabwe yamunona!
Singangena embusweni akula polisa elizahamba lithwele imvubu lichaya abantu. Amapolisa kasoze achone kuma roadblocks ngoba sokukhona lokhu okuthiwa i-digital policing. Lapho okusetshenziswa khona amakamera. Amapolisa kahlale ezinkambeni akhangelane lamasela. Ngezwa uMnangagwa esithi angisoze ngafa ngakhokhela ilizwe leli. Wathi okwenzakala eZambia akusoze kwenzakale khonapha eZimbabwe. Wawungekho na eZambia Mnangagwa ukuyabona omunye wami engena embusweni? Ungubani wena othi angisoze ngafa ngabusa? Manje ngizangena embusweni ufuna ungafuni.
Ndiweyani unotaura kuti amupindi muhofisi? Ndiwe ava hofisi yake. Manje umuntu ndikumupinda uchida usingana.
ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukuthi uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe ngeviki edluleyo. UMnangagwa wasola njalo ibandla leCitizens Coalition for Change esithi ngelezikhohlakali. Wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro, runyararo, kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu yikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Yiyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Kulandela umhlangano kaChamisa izolo lokaMnangagwa ngeviki edluleyo, udaba olusemlonyeni yabanengi ngolokuthi ngubani kahle kahle obela abantu abanengi ukwedlula omunye. AbeZANU-PF bathi nguMnangagwa, kanti labeCCC bathi nguChamisa. Kodwa incwethi zona zithini? Nansi enye yazo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana.
Umfanekiso siyibonileyo ukhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabeZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuvimbela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade kulerali khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobunengi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abanengi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Engakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nokuningi kwalabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yikutsotsi lokugwelegwele lokuminimini okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yiphajethu, ababonise ukugwelegwele lokuminimini lamachinga ayenziwayo ku-voters roll. Uthi kugcine abaningi abalesileyokuthi bavote begcine bengavotanga, kumba amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho kuthiwa yirigi. Esingakutsho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi iZANU-PF inqobe ukhetho oluleqiniso olulokuthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwelegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
AbeZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwababezana?
iZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Ngakho mabeshayisifuba besenze njalo, besenze igunya bethi bayazikhohlisa abafikisayo, kwasho ngoba bethemba ubugwelegwele amaqhinga lodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthola amanani amaningi ngoba nola amanani amancane ngubani, yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa sebenqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiphathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Can they defend the vote yama-numbers abanawo?
Uchamisa uthi uzawavikela amavoti abantu ukuchilo lokho athi hayi isikhathi sokuqilibezela ukhetho sesadlula kathesa uzabona ukuthi uyaphambili uyakokela abantu ekuvikeleni ivoti labo singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho
empeleni singeke sibe kwazi ngoba bathi abelungu ibuthutha ukukhubeka usenza into ngendlela yinye uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's folly to keep doing things using the same method and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esitsho ngeqotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo kuyinto enkulu, kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho ngoba emveni kuwehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusaswe. Umsekeli kamongameli welizwe njalo eyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Constantino Chiwenga uthi eleZimbabwe alibuye limufa kudaba lokusebenzisa imali yalo ngoba eyakwamanye amazwe ilethela uZulu ubuyanga. Uchiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokudingela ibandla lakhe usekelo eMarondera izolo phambilini kokhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo. Kubike umsakazo we-ZBC. Umnangagwa wethule amazwi afanayo kumalanga asanda kwedlula. Kodwa ezinye ingcwethi kanye labo somabhizimusi bathi kabavumelani lalumbono. Bathi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika. Nangu omunye wabo somabhizimusi laba umnumzana Alec Ndlovu.
Kasibone ngasolinye okudingakala kuleli lizwe i-transparency le-accountability yezimali ezitholwa nguhulumende ikakhulu ngokwesibonelo nje singakhuluma ngeMarange Diamonds. Kuyini esakwenzayo? Sajabula sachaya ingungu sathi sesithola ama-diamonds lathi siyafanana labo Botswana labo South Africa, kodwa ke we have nothing to show for those diamonds ezatholakala eMarange. Ngicabanga ukuthi ngabe amatshelana abanjwa ngendlela eqondileyo sasizathola ama-millions kumbe phose ama-billions. So i-smuggling yiyo eyinkinga ikakhulu kulezi ezenziwayo. Ngaphose ngithi yikho okudingakalayo nje i-accountability yama-minerals lenzuzo etholakala nxa kuthengiswe lawo ma-minerals. Yiyo eswelakala kuleli lizwe. Otherwise i-US dollar iqondile kakhulu ukuthi silisebenzise kwelakithi.
Kungani usithi kumele kusetshenziswe i-dollar leMelika? Ungachazisa.
Engingathi ibuhle be-US dollar kankomo njalo ngicebise uhulumende ukuthi akuswelakali ukuthi abantu bahole ama-thousands. Lama thousands bathwale imali eningi kakhulu ezambeni nxa kuphela inyanga. Ama salaries angabekwa kuyona le nje i-500 ekhalelwa ama civil servants kakhulu ama teachers lama nurse 500 nje zwi. Sike sakwenza sidluleke ikholoko. Okudingakalayo nje i-financial discipline uhulumende akhathe ama foreign trips asebenze imali kuma social ministries ayiwacakathekileyo kanye la kuma social services ama public utilities njengamagetsi, njengamanzi, njengokulungisa imigwaqo. Yikho lapha nokumele iUS dollar lisebenze khona. Ungasincedisa kakhulu futhi nxa sithenga impahla eziswelakalayo kumbe ngithi ama raw materials sisebenzisa iUS dollar. Uzathola ukuthi ke sizakwenelisa ukuthi sithenge lezo mpahla ngenxa yokubana siyabe thina sile mali elesisindo. Obunye ubuhle bayo yibona obenzisandwa kubutsho nje isisindo. Lilesi sindo ke-US dollar ayiluzi i-value masinyane nje njengale yakithi ephose ithi nyanga zonke kumbe ngenyanga eyodwa iyakwanisa ukuthi itshintshe i-value phose kane kumbe kahlanu. Ubuhle kube-US dollar futhi ikubana kuma-budget processes uyakwanisa ukwenza eyakho i-projection kumbe ngithi ama-companies akwanisa ukwenza i-budget eyomnyaka wonke bengela kwesabela ukuthi-ke imali izalahlekelwa isisindo. okunye okuhle nge-US dollar ukuthi iya attract aye investment ngenxa yokuthi le value uzathola ukuthi abantu abanengi i-US dollar bayalilandela kakhulu sebengabuya bazehlanyela amakampani besenzela ukuthi bazuze i-US dollar lilungile i-US dollar ngoba noma sesikhangela ama-pensioners uzathola ukuthi umuntu lanxa nje eziphiwela i-100 and something usiya ku-200 USD ekupheleni kwenyanga iyakwanisa ukuthi yenelise ukuthi ahlanganise inswelo zakhe kusiyaphutha inyanga.
Umnumzana Alec Ndlovu ngosomabhizimusi njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. EleZimbabwe namuhla liphakathi kwekhefu leRobert Mugabe National Youth Day. Usuku lolungo lokukhumbula imbali kaMgabe lokuphakamisa abasakhulayo. Luza njalo ngelanga lokuzalwa kukaMgabe. Umongameli yeMason Mnangagwa ubikwa ezakhokhela umcimbi waleli khefu eHarare namuhla. Abanye bayalisola leli khefu besithi uMgabe wayengumuntu omubi ongamelanga aphakanyiswe. Kodwa ilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa kunjalo kulungile ukuthi akhunjulwe uMgabe.
Okuqakathekileyo mina engikubonayo ukuthi bafundiswe abasakhulayo. Bafundiswe ngoba yizinkokheli zakusasa. Yiko ilanga leli liqhakathekile kakhulu ukuthi kukhunjulwe ama founding fathers anjengabo Mgabe. Mgabe urole yakhe eyinye ayidlalayo le history yakhe ekhanyayo ikhona yebo phela ukhona ezinye izinto ezaphambanisekayo ngemva kokutholwa kwazibuse ezinjengombhuqazwe izinto ezaphambanisekayo sibili ezidinga ukulungisiswa ngohulumende. Uhulumende nalowo ukhathazekile ukuthi alungisise into ezinjengazenezo kudlule kungahlali abantu bekhuluma ngakho. Yebo sibili kwaphambaniseka kodwa kokusalayo ukuthi angeke ukurabhe ngeke ukususa ukwesule ukuthi uMgabe wakhokhela elizwe leli ekutholeni kuzibuse.
Udaba lwegugurawundi okhulume ngalo bakhona abathi ngaleso sizathu uMgabe kamelanga ahlonitshwe ngaleyo ndlela.
Engasi ngilosi kambe shiwo umuntu ophilayo emhlabeni wesono onjengalo. Ye akuswelakali ukuthi kutholakale izinto ezinjengazenezwa abantu abazibalayo abazikhololayo. Ikakhulu indaba yombhuqazwe. Indaba yombhuqazwe le ubumongameli okhona kathesi usekhethe ukuthi abantu bakhulumisane ngalo daba lolu baluphushe lulungiswe kuhle ukuze lungasali luludaba oluhlala luhluphe kusizukulwane kulesizukulwane sizukulwane esilandelayo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. Izim Life ithi lanxa amapolisa eyalise umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athwale abantu ngamabhasi ebasa emhlanganweni awenzele eHarare izolo, ibandla leZanu PF lisebenzise amabhasi edlula amachumi ayisithupha 64 ukuthwala abasekeli balo bevela endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Yo ebasa emhlanganweni owenziwe ngumnumzana Constantino Chiwenga eMarondera izolo. INews Day ithi umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe izolo ukuthi baphakathi kokulwisana leZimbabwe Electoral Commission, yona abayethesa icala lokuzama ukuqilibezela kukhetho oluzayo. I-Chronicle ithi iZanu PF wobulawayo ithumele iqula labasakhulayo abazaphatheka kumcimbi wokunanza ilanga leRobert Mugabe National Youth Day ozakhokhelwa ngumongameli yeMason Mnangagwa eHarare namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ngibingelele kubalaleli nani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye, ngiye ngikhulume lapha ngendaba yesikolo. Into eyenzakala ezikolo lapha eZimbabwe sithwele nzima. Uzathola ukuthi imali uzuzabe yifuna izikolo amatitsha engafundisi. So lapho ezizavulwa khona uzothola imali yakhona ifunakala i-term yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisa nganti ibusela lobo kwenzakala la. Siyacela zakhamizi ezinhle kasibambaneni singabhadali leyo mali esikolo singcono sibhadali okuyi half kumbe bavula ngo-February phela kumbe ngo-March siyabhadala imali ka-March kuphela lezi ezinye inyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami wokuqala lo ukuthi sibhadalani la sibotshwe egcekeni kunje. Hayi bantu bakithi asivuseni amehlo ma kade sadliwa.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi nomhle kangaka. Mina njengami ngikhala kakhulu ngokuthi sasengabantu abathi uDouglas Mwanzora neqembu lakhe nethokozani kuphe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthiwa babalandela. Hhayi, angiboni ukuthi sikhona isidizo salokho. Nongaboni sobele ngabuya seyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizani kef ngabe bacasa ukuthi hhayi banelilandela thina ngeneni lakuzami ngabe siyabezwa. Siyafisa njalo ukuthi ngeneni langa sibone sisaphila ilizwe lakithi liphephe ngendlela elesizulu. Phathe yibo labo abafana labo nesijamisa ngoba siboni ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza ngoba banawo umbono.
Salibonani, ngiqala ukubingelela lina basakazi be-Studio 7 bese ngizobingelela abazali bami ekhaya enkaya okhuluma ngo-Jeffrey. Ya, khona okuqakathekileyo ukuthi abantu bevote ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilunge ngoba nangobuningi abantu into esibulalayo abantu babalekela eBotswana, abanye eSouth Africa, abanye kwamanye nje amazwe achiyechiyoneyo. Into esibulalayo so kusuke kuvote abantu abalutshwane ukuthi ngathi asihambe ekhaya ngobuningi abantu bevota. Yonke into ehluphayo iyo lo.
Salibonani basakazi be-studio, salibonani lonke kuzo zonke indawo elikuzo nabo bonke abanye kwezinye izindawo lapho elikhona. Ngithanda lami ukubeka lolu daba ukuthi bantu bakithi emathebelelendi aniphumeni entweni zabo khamisa lezi libe lokhe lito khamisa bazayenza intshintsho. Akukho intshintsho abangaphinda baluyenze kithi emathebelelendi laba bantu. Thina sifuna ukuthi singemathebelelendi umthwakazi wonke jikelele sibe bantu banye sizimele sodwa siphume entweni engayisweya kithi sibisele ubuntu bwethu kithi siphume nje kuyo yonke lento yema Ethonaland into emampumalanga nje siphume kuyo besale bodwa nathi sisale sodwa.
Linjani basakazi baka Studio 7 endlini zonke zelizwe. Lapha siyaqhuquzela bonke sibili abantu ukuthi abhalisele ukuvota. Please siyacela silincenga abantu bethu ukuthi zamani ukuthi libhalisele ukuvota ngoba lilungelo lenu ukuvota ukuze singathathelwa ikhonstitushini singadiliminethwa zibambaniswe ibe yi-1. Zamanini ukuyarejista abantu bethu. Ngijike ku-characters khona ngale njani isa-channel unasiqhele usabongani ngithi uphilani Khokhobe Abraham Katesen Josepha uphele usasikhumbuzo ngijike kwenyongoni Benjamin Sasi ngithi linjani esentani umama unalo ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi amapolisa aseSudan ahlasele abantu ekade betshengisela esitaladeni izolo besola ukugenqulwa kukahulumende libutho nyakenye. I-Voice of America ithi amabhomba abeqondiswe kubahlamuki nguhulumende weNigeria abulale abantwana abayisikhombisa izolo njalo alimaza abahlanu. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wenze umhlangano logatsha lwakhe olubona ngezomvikela olweNational Security Council izolo bekhulumisana ngodaba lweRussia leUkraine. Isigodlo seWhite House sazise enkundleni yeTwitter ukuthi uBiden ukhulume njalo lomongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron bebonisana ngendlela zokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia kanye lamanyathelo abangawathatha alubana iRussia ithe yahlasela lelo lizwe. UMacron yena ubeke wakhulumisana lomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin phambilini kokukhulumisana kwakhe loBiden. Inkulumo lezi ziza ngesikhathi iMelika isithi uPutin usenqume ukuhlasela iUkraine aqale impi iloba nini. ELeRussia lona lethule umbiko lisola iMelika labangane bayo abakumanyano weNATO kanye leUkraine esithi yibo abazama ukuqala impi. Ngokubika kweAP, sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Udaba lweUkraine leRussia ludaba olwasukela kudala kusukela ngo-1991 lapho iUkraine eyadecida ukuthi ibe independent from iRussia. IRussia ayizange ikuthande lokho ngoba iRussia kiyo kubonakalisa ukuthi yona iba weak ngoba iterritory yayo iya incipha. So iRussia yona izimisele ukuthi imake sure ukuthi amazwe asentshonalanga angasondeli kakhulu duze komngcelelo wayo leUkraine ngoba iUkraine ingajoyini NATO njengoba kuyikho okufunwa yiUkraine. IRussia ibona i-influence yayo emhlabeni jikelele incipha kakhulu. But ukuthi bangayi-invader iUkraine angiboni. Engibona bengakwenza ukuthi bazoqhubeka besupporta ama-separatist alwisana leUkraine ku-eastern border yabo ku-region abayibiza iDonbas.
ELeRussia lisola kakhulu iMelika labangane bayo lithi amazwe la akhanya ephehla ukuthi kube lempi ikwele Ukraine. Uthini ngalokho?
I think ipropaganda le esetshenziswa nguPutin ukwenzela ukuthi amaRussian avumelane lalento azama ukuyenza. Akulamzekeliso okhona esingawubona okhombisa ukuthi ama-Western countries yiwona aphehla impi. UPutin nguye waqala from kudala aze a-invade athathe iCrimea, iterritory ebingeye-Ukraine, wayithatha khona manje isingeye-Russia. So umuntu onguye ophehla impi siyambona, siyamazi, nguye uPutin. Ama-Western countries obviously wona azoyisupporta iUkraine ma kuwukuthi iUkraine ifuna ukujoyina i-European Union, ifuna ukujoyina i-NATO. But lelo lilungelo la iUkraine elokuthi ikhethe ukubana ifuna ukudlelwane lobani ngayiphi indlela. And uPutin is none of his business ukuthi azame ukustop iUkraine ngoba iUkraine is an independent nation. Abo Biden labo Macron lalaba abanye bathi bona bazoyisupport iUkraine militarily ma kuwukuthi iRussia inga-invader. So sizobona ukuthi kuzoqhuba kanjani. Kodwa at the end of the day ama-Ukrainian wona ngokwawo athi hhayi akujwayele lokhu vele uPutin uhlale ethreatena ngandlela zonke.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi uzalibuza kuphela eleZimbabwe lanxa umongameli Mnangagwa esithi lokhu akusoze kwafa kwenzeka. Lusemlonyeni abanengi udaba lokuthi ngubani obela abantu abanengi emhlanganweni wakhe phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. ELeZimbabwe namuhla linanza ikhefu leRobert Mugabe National Youth Day. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.